Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 3 mpalakazi 2017 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT lilandula imbiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa wayefuna ukufaka amalunga ebandla leli kucabinet kodwa umkhokheli webandla leli uMnumzana Morgan Tsvangirai wayengafuni.
Obokuqala ngizakusho sobala ukuthi hayi okokuthi umongameli wala angikholwa ngoba mina oku-officially kimi ngikwazi ukuthi-ke akuzange kufike lolo nxuso olwalusiza ebandleni ukuthi luzethola lo ongalumela kuhulumende wezandla.
Kufa abantu abedlula amachumi amabili engozini yomgwaqo eCholocho. Isigodlo someli weZimbabwe kwelemelika senza idili elingenwe izizalwane zeZimbabwe ezivela kumabandla ahlukeneyo.
Sesijwayele kakhulu sibili ukuthi i-embassy yeZimbabwe sibe sikhangele singaphandle kwefensi, sithwele ama-placards ethu sitshengisela umbuso kamgabe ukuthi hhayi awusawufuni. Namhla zesangena lathi phakathi sakubona ukuthi kunjani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDCT lilandule imbiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa wayefuna ukufaka amalunga ebandla leli kucabinet kodwa umkhokheli walo uMnumzana Morgan Tsvangirai wayengafuni. Lokhu kuvezwe ngobe khethwe ukuba ngumphathintambo wezembiko kodwa wasesuswa uMnumzana Chris Mutswangwa. Kodwa isikhulumeli sebandla leMDCT uMnumzana Obed Gudu uthi la ngamanga aluhlaza joko ngoba uMnangagwa enze iphutha ngoluhlu lwakhe lwekhabhinethi, yikho esedinga nje kuphela angamethesa icala. Sixoxe loqoqa inhlelo zebandla leMDCT uMnumzana Bednico Bebe othi yena bekungeke kwenzakale ukuthi amalunga ebandla lakhe angene kuhulumende webandla leZANU-PF.
Okokuqala ngizakusho sobala ukuthi hayi okokuthi umongameli wala angikholwa ngoba mina oku-officially kimi ngikwazi ukuthi-ke akuzange kufike lolo nxuso olwalusiza ebandleni ukuthi luzethola lo ongalumela kuhulumende wezandla. Kwakuqala lokho. Okwesibili, kuyakhathaza ukuthi abantu nxa singazwisisi ukuthi kade vele ukubusa izilizwe kuyinto enjani, sibe sesithi singezwa izinto eziphuma kuma social media sesigijima ngazo zona zizinto zokuthi abantu bakuqale kudingakala ukuthi bazwisise udaba lwezombusazi ukuthi luhamba njani. Khathesi okukhona yi-government yeZANU. I-government yeZANU ekhona yiyo leyo esibone ingenelwa ngamasotsha kuthiwa kulabantu asebeyasurrawundele umgabe. Ngezinye indlela bathi bona babekhipha laba abaserawundele umgabe, kodwa kulokho kuyi-government yeZANU ekhokhelwa yiZANU, enza ama-policies eZANU. So ngaleso sizathu ke nxa umuntu we-MDCT siyangena ngale ku-government yeZANU eqhuba ama-policies eZANU, kuyabe kufanele ukuthi kube lesivumelwana kwazakala ukuthi njengoba thina silamanye ama-policy anje ibandla leZANU lilanje, siza kusebenzisa njani lokho. Kuyadingakala ukuthi babe lolwazi olujulileyo ngakhonoko. Kodwa ke nxa kulo muntu-ke we-MDCT okade ekwenza ibandla lingakwazi aze ayevumelana nokuthi akhethwe kuZANU, ngibona ngani umuntu wangibona usengozini yokuthi mhlawumbe yena akakhangeli ububi obulethwe izizathu eZimbabwe esizama ukubangula ebantwini, kodwa ukhangela ukuthi yena xa angangena ngale lami ngizabe ngikhona ngebizo lami. Kodwa uzabe sokuqhuba phela ama-policy zezizathu, uzakwenelisa njani nxa ungasomnye wangkhona? Luhlupho esilalo esingalubuza xa kuwukuthi ukhona onjalo. Kodwa-ke kungasenani lami nguzwe uMtswanga sokukhuluma enyuzipeni, kodwa akatshongo ukuthi wakhuluma lobani. Mhlawumbe uMtswanga njengoba alimazi ethanda ukukhuluma kwesinye isikhathi usekhulume nje wadlulisa amalawulo, iqiniso lami khona kalikho. Until size sithole ukuthi lowo muntu owayekhuluma lo umnangagwa owayefunga appointa umnangagwa ngubani official sizaqala kuba kwazi ukuthi kuhamba njani
bakhona bathi kade kuzatshengisa ukufuna ukusebenzelana nxa engakhetha abanye amalunga ebandla lenu uthini wena khona lokho
ukukhetha amabandla amalunga ebandla ambona ukuthi kungatshintsha ama policies ezami kuyilokho ngisisho ukuthi mina izami iqhuba ama policies ayo for instance kanti kulendaba ekuconstitutionally constitution yelizwe emqoka okungafanelanga ukuthi yephulwe la noma kungasiphi isikhathi indaba ye devolution of power nxa ufuna ukubona ukuthi izano ipolicy yayo ngekuthi ingayenzi leyo devolution of power kuyatshengisa sobala ukuthi umnangagwa uthe ekhetha ama-governors ukhethe ama-governors ingabe lesindawo ezaziwayo ukuthi lezo zindawo ezikontrolwa kazange athande ukuthi ahambe ngalelo linyathela ngenxa yokuthi uqhuba ama-policies ezami kodwa ngabe kuthiwa ngumuntu okhuluma iqiniso ukuthi ufuna ukuthi kubonakale ukuthi sisebenzelana ndawo nje kufanele abekwazi ukuthi thina njengebandla simi ngemva kwayena leyo ekuthiwa i-devolution of power ngenxa yokuthi yiyo esayikhankaselayo sifuna ukubona esi-accommodate-a ngendlela ezinjalo hhayi ukuthi athi yena ngizazidobhela owami laphana ngimfake laphana mbona ngani kakutshengisa ukuthi laba abantu baqhuba inhlelo zabantu ezilobuntu ezeconstitution kodwa baqhuba-ke inhlelo zezanu pho nxa usuyangena kuhulumende wezanu wena ovela kwemzi luphi uhlelo ozafuna uqhube khona ngale njengoba kona kungayisiko enhleleni zakho ukuthi baqhube inhlelo zabantu
ngamafitshane uthini ngecabinet leyi ekhethwe ngomnangagwa siyabona ukuthi kungakadluli insukwana nje ezimbili obeseguqulile kutshengisani lo
kanti kulento enkulu kakhulu efundamentali okufanele abantu bazimbabwe babeyazi ungakhangela okwenzakale ezimbabwe kodwa bekusenzakala kulwiswa nakuzanu kutshengisela ukuthi kuzanu-ke sekusuke kwangena izanu ibandla phakathi kukahulumende sokubangwa ukuthi ozakhokhela uhulumende kubani phakathi kwezanu yikho kubangiwe lokhu kuthe kubangwa-ke sibone abezombutho sebengenele ekumbangweni wezanu khonokho kodwa kuyatshengisa ukuthi-ke umnankagwa nxa esesiyakhetha i-cabinet yakhe kufanele ukuthi abekwazi ukuthi usele sivumelane lezombutho ngoba yibo abombutho abenze waba lamandla ukuthi akhiphe umgabe yebo ye iphalamende ingabe idlale eyayo indima ngoba thina phela ungakhohlwa ukuthi abe-opposition sihlezi sithi umgabe sifuna ukumimpitha kusala bona bezani kodwa sibone sebevuma-ke ukuthi simphithe kanye kanye kodwa-ke okuvele kuyisisusa ayisiyo phalamende ngoba iphalamende isizame ehluleka okuyisisusa ngezombutho-ke kufanele ukuthi kubonakale ukuthi i-cabinet yakhe leyo iyacommodate-a ngoba laba sebengabangani bakhe yibo abamfakileyo
alo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo ukuhlaziya lolu daba siqoxe le ngcwethi ecubungula izombusazi womnumzana Cassius Jays Simanampofu saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungubani okhuluma iqiniso phakathi kwe-MDCT le-ZANU-PF
hayi na indaba leyi angiyiboni ngaba iqiniso ngokubona kwami ngoba umsankwa yena ngokwakhe angathi umuntu ongathembakaliyo kakhulu ingathi yenzakala kodwa akunaqiniso ngoba i-MDC ngibakathi libandla elesithunze lihlonipheka ayikhokheli zalo angeke benze into ezinjengaleyo mani noba kade kuthiwa i-unit leyo befane iyenzakale ibizokwenzakala uthangre yambontu bengayala ngoba i-sort about thangre i-sort about izantu ezisabout ukuthi abantu babe-free kodwa kangiyiboti indaba leli qinisa umsamba into ayifumayo kayikho leyana iyize nje
kodwa khona ukuthi engamsukela umnumzana Tswangirai kungazange kube lalutho kumbe ngokubona kwakho kungakukhulunywe ngenye indlela umtswangwa agcine ecabangela ukuthi yikho
ya ngokubona kwami ngibona ngathi kulokhu kungcolisana osokukhona lapha ngoba khona manje izinto ngeqiniso kazimangakuhle abantu bakabona ngathi ukuphuma kuwenza umgabe lokhana sokwenza into zaba nomali izinto azikho nomali izinto zikhala ngathi kulokuxokozela okukhona ababuthayela phasi phakathi kwelizwe khonaphana ku-ami khonaphana nendlela into ezisuke zaphatha ngayo zikhangela ukuthi i-opposition ibe nesandla ama-supporter ese-opposition abe nesandla kakhulu ukuthi umgaba aphume ngemva kwalokhu baba bakhanzela ukuthi okay njengoba ilizwe sofanele lakhiwe bezidikile bakhanzela ukuthi basebenze ndawonye uhulumende lo umnankagwa wabadamba ngemva kokubadamba wakhetha abantu ababonakalayo ukuthi akulanto abangayenza akulanto abangayibisela ilizwe songe zindlela yokungcolisana ufana abakwenzayo ngokubona kwami kuyikuthi vana ukukhulinisweni kwangazwisiswana kuyikuthi bekubonile ukuthi indlela ufanele ukusebenza ngayo ayisiyo indlela elungileyo so kulokungcolisana okukhona ukuthi bazame ukuthi iblame yoku-EMDC hambothi i-EMDC ingakwala lokho
kodwa-ke ubona njani wena uhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa ubona ungani nguhulumende ozaletha inguquko yini empilweni kaZulu
kona ngathi kusesemasinya ukuthi sitho ukuthi kuzoba le nguquko engabuya kodwa okubonakalayo ukuthi abantu abakhethileyo kugabhinethi yakho kwamandla ngabantu abangela lutho abangalinzela ilizwe bonke abantu labana bebekhona kugabhinethi ezidluliwe obhedi bofana eminyaka eminingi okutembo mahadi bale eminyaka eminingi ngabantu abangelanto bangayenzela ilizwe bonke ngikabhinethi yakhona kodwa inamasu bekhona ku-finance of course bade emgaqo bede ebhavanisa ama-policies akhe kodwa kuyafana amuntu asenesikhathi esidehlele kugavernment so i-cabinet yana ayitshengisa ukuthi i-cabinet angathathilizize phezulu singamnika i-100 days akuqala sibona kuphumane kodwa-ke ama-result asuzabe khona ngoba naye yena ngwakumnankakwa ngumuntu ohlale kugavernment from 1980 ekhokhela ama-ministries athiyeneyo ayikho into ebonakala ayenzile ngumuntu esimazi ukuthi unohluku uyahlukumeza abantu unocuku ulenzondo njalo akaxoleli abantu umuntu ngabungaphambanisana laye kuzokubamba kwelilanga ngingafanaa nomgaba ezindleni ngabantu banye so uhulumende lo okhona ngokubona kwami a-a ngamnika ithuba kodwa okubonakalayo kwamanje ukuthi ayikho into ezobambeka engenzakala ngesikhathi esikhandileyo
alo-ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni le-studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa Kufe abantu abedlula amachumi amabili engozini yomgwaqo eCholocho duze lasemavinkilini aweJimila lamhlanje ekuseni. Imota yohlobo lwe-UD truck ibithwele izisebenzi zempilakahle ezilwisa ukumemetheka kwemalaria yasigenquka. Kubikwa kufe abantu abangamachumi amabili lambili. Umsakazo we-ZBC uthi abanye abangamachumi amane basiwe esibhedlela seCholocho, abanye basiwa esibhedlela sempilo. Loba nje leBotswana lisithi alixotshanga wayengumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko obephephelele kulelo lizwe kulandela ukugenquka kombuso kamongameli Mugabe kulempawu ezitshengisa ukuthi kazange ahambe ngokuthanda kwakhe. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umphoko ubuyele eZimbabwe ngolwesihlanu ngemva kokubalekela eBotswana esithi impilo yakhe isengozini ngenxa yesimo esitsha sezombusazwe. Umphathintambo obona ngendaba ezenzakala phandle kweleBotswana, unkosikazi Phelonomi Vincent Moitoi, uthi umnumzana Mphoko kaxotshwanga elizweni leli kodwa wasukela. Lokhu kulandela ukuphindela ekhaya kukamphoko ngolwesihlanu lapho afika abotshwa ngabebutho emngceleni weplumtree leramokhabana. ELeBotswana lithi umphoko wafika eGaborone mhla ka-22 lwezi njalo wayekhululekile ukuhlala elizweni njengazo zonke izivakatshi. Umphoko wayekwele Japan lapho kuhluthunwa umbuso kamgabe ngamabutho wasesiya kweleBotswana esidubalekela umbuso omutsha osanda kuhluthuna intambo eZimbabwe okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ngemva kwamalanga uVincent Moitoi wathi umphoko kasekho ngaphansi kwesandla sikahulumente weBotswana, kwabanye kutshengisa ukuthi kukhona okungahambanga kuhle.
Khonapho uhlubona ukuthi kukhona okunuka santungwane ngoba uPresident Khama utshengisile ukuthi ungemva kwinkokheli kaMnangagwa, ngakho-ke ubengeke bonakale ebhekha umuntu weseceleni likaRobert Mugabe.
Njalo ongahlanganiyo ngodaba lokuthi umphoko wazibuyelela eZimbabwe yikuthi uVincent Moitoi wayethe umphoko angahlala njengesethekeli kodwa imbiko omaphephandaba isithi kumele aphume kungakadluli mhlaka 1 Mpalakazi.
Izethekeli kweleBotswana zithola amalanga angu-90 ngomnyaka kodwa umnumzana umphoko yena uhlale amalanga ayisishiyagalombili. Sibe sesizibuza ukuthi kanti vele kahlahle uhambe njani ngoba initially la maphephandaba ade predicte ukuthi uzaphuma mhlaka 1. Kwenzakala khonoko sibili ukuthi waphuma mhla ka 1.
Abanye njalo bathi njengoba ukhama isekela inkokheli kaMnangagwa ngokukhula engathi kabaxoshanga umphoko ubukhama kafuni ubonakala engathi ungenela indaba zomteni ikakhulu kubandla lezana uPF njalo ngesikhathi umphoko egcina ngohulumende weBotswana umongameli Khama wahlangana lomongameli Mnangagwa eHarare ngesikhathi sokugcotshwa kwamongameli omutsha weZimbabwe ngumathini ngwenya oyindaba seStudio 7 Zabron kule Botswana.
Njani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. la ngo 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi ati 909 Medium Wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine.
Izizalwane zeZimbabwe eziququzela ukulwiswa kokumemetheka kwegcikwane le-HIV elibangela ingculaza zithi zidaniswe ukuthi ezombusazwe yizo ezisuke zaqakathekiswa kakhulu ngolwesihlanu obekulilanga le-World AIDS Day emhlabeni jikelele. UBenedict Nhlapo, intatheli ye-Studio 7 oseJohannesburg, ukhulume lamalunga eqembu le-Asakhaneni Health and Wellness eliqhuba imikhankaso yokulwisa kumemetheka kwaleli gcikwane lokunakanela abalalo.
Mhlaka 1 Mpalakazi umhlaba wonke ubunanza ilanga le-World AIDS Day, lolu suku lokuhlaziya ukuthi sekusetshenzwe kangakanani ekulwiseni igciwane lengculaza kanye lokuthi yini okusafanele yenziwe kusiya phambili. Kodwa abeZimbabwe abalwela ukuqedwa kokumemetheka kwengculaza nokunakakelwa kwalabo asebelayo bathi badane kakhulu bedaniswa ukuthi ngaleli langa ezombusazwe eZimbabwe yizo ebezigcwele kumaphephandaba emisakazweni lasemlonyeni yabantu okwedlula ezokulwiswa kwengculaza. Umnumzana Stanley Ndlovu obona ukuqhutshwa kwenhlelo zeqembu le-Asakhaneni ngomunye wabakho kela inhlelo zaleli qembu labantu abalomfutho wokulwisana lengculaza kusapho lweZimbabwe phakathi laphandle kwelizwe. Umnumzana Ndlovu uthi lobanje zombusazwe eqhakathekile elizweni impi yokulwisa ukumemetheka kwegciwane lengculaza akufuzanga ikhohlakale.
Ukungaqhakathekiswa kwaleli langa kubangela ngezombusazwe kusiphathe kabi kakhulu njengama activists ngoba besikhangelela ukuthi kube lama celebrations, kube lendawo, kube lama matches abantu bafundiswe kabanzi nge-HIV, abantu babuthane bafundise ukutesta lokungena ku-treatment, baphiwe indlela ezikhona kulamalanga, bafundise le ndlela okumele baziphathe ngayo.
Undlovu uthi iqembu le-Asakhaneni eligoqela amalunga asephila legciwane kanye lalabo abangakabilalo lisebenza katalala kulisana lokumemetheka kwalegciwane. Uthi inkuthazo enkulu abayipha amalunga leliqembu abafuna njalo ifinyelele umuntu wonke eZimbabwe phandle laphakathi kwelizwe yikuthi wonke umuntu kufanele ayehlolwa ukuze asazi isimo sakhe kwezengculaza. Kuleliqembu kuxoxwa ngazo zonke eziphathelane lengculaza kugoqela ukuqakatheka kokunatha amaphilisi ukwelaphisa izifo ezijeneyo kanye lokusetshenziswa kwamajazi omkhwenyana xa sekuyiwa emacansini. Unkosazana Sibona Kuhle Sibanda uthi ukuxhumana akuthole kuleliqembu sekumuphe ulwazi olukhulu kwezomkhuhlane wengculaza.
Iqembu elinothando, iqembu elinomusa, elilobuntu. Mina ukulazi kwami ngilazi kuFacebook. Ngabona, ngafunda ngabala engakubalayo, ngathola ulwazi oluningi.
Amanye amalunga aleliqembu athi afisa kakhulu ukuthi izalwane zeZimbabwe zazi ukuthi asebeligciwane labo ngabantu abaphila impilo efana leyo muntu wonke. Kwehluke nje ukuthi bona banatha amaphilisi insuku zonke ukuze belwise ukwanda kwaleligciwane egazini. Umnumzana Innocent Sibanda, omunye wabasungule iqembu le-Asakhaneni Health and Wellness eZimbabwe, yena uthi balwela ukuthi kuphele ukucwaswa kwalabo asebephila legciwane lengculaza, kanti ezibhedlela bafisa uhulumende aqhubeke ekwenza kusibalula ukuthi abantu bayehlola njalo asebelalo igciwane bathola amaphilisi lula. Uthi abakucela kakhulu emphakathini lakuhulumende imali ezabasiza ukuthi inhlelo zabo zingaphelele ebulenjini be-inthanethi kuphela.
Besicabanga ukuthi support group le ikwanise ukuthi yenze ama-outreach ihlangane nama-members ayo, sibonane physically ukuze i-message ikhone ukuthi injani igcizelelwe.
Umnumzana Ndlovu yena owaqala ukuphumela obala ngesimo sakhe sengculaza ngo-2010 uthi ufisa kakhulu ukuthi umkhuba wokehlulela labo abalegciwane bechazwa njengabantu abangaziphathiyo ufisa uphele ukuze kube lula ukuthi baphumele obala ngesimo sabo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Isikhathi 10-3 kesikhangele isigabeni esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abesifazane ababili abacatshangelwa ukuthi ngabenhlanganiso yeBoko Haram kade bezithiye ngamabhomba emzimbeni baziqhuphulile bafa kunye labantu abalitshumi lantathu kwalimala abedlula amatshumi amahlanu. Umcebisi kahulumende welemelika umnumzana HR McMaster uthi amathuba awempi lelizwe leNorth Korea elilabantu abadubekayo kodwa lilezikhali zenuclear alokhu ekhwela. Isigodlo sommeli weZimbabwe kwelemelika senze idili elingenwe izizalwane zeZimbabwe ezivela kumabandla ahlukeneyo. Lokho bekungokuqala ukuthi abamabandla aphikisayo abahlala betshengisela phandle kwesigodlo lesi babonakale beqhubelana iqhaka begida ndawonye labezanu PF phakathi kwesigodlo lesi. Kambe lokhu kungakutshengisa inguquko yezombusazwe kulandela ukuthatha intambo zombuso okwenziwe ngumnumzana Emmerson Mnangagwa na? Sixoxe lomunye kade sembuthanweni lo umnumzana Muzobanzi Ncube oyisiphathamandla sebandla le-MDCT ngapha kwelemelika.
Ngiyabonga mnumzana Gande. Besilapha e-Washington DC Zimbabwean Embassy bekuyi Thanksgiving nje kumenywe izizalwane zonke zeZimbabwe nje ezihlala khonapha endaweni ye-Washington DC nje le-America jikelele. Bebekhona sibili abantu beZimbabwe, abekulokuthokoza kakhulu nje sibili abantu bonke bejabulela khonokho ukuthi umgabe akasekho embusweni and labantu bonke nje sibili hlanganiso ze-MDC, ZANU-PF, wonke umuntu nje sibili bekhona and bekulothando sibili embasi thina abanye abe-MDC ka Tswangirai sesijwayele kakhulu sibili ukuthi i-embassy yeZimbabwe sibe sikhangele singaphandle kwefensi sithwele ama-placards ethu sitshengisela umbuso kamgabe ukuthi hhayi asawufuni. Namhla zesangena lathi phakathi sakubona ukuthi kunjani sijabula nje sibilisabantu bonke bakithi abeZimbabwe and bekulothando nje sibili abantu bonke bebingelelana hawu phuza nje konke okumnandi lokudla kupheka kwakithi sibili sacoxa kakhulu la ukhono leli sibili kade khona we-army.
Manje ngikubambe kancane ungasitshela ukuthi njengoba usitsho ukuthi belihlala lingabaphandle kwe-embassy lokhu kungakutshengisani ukuthi lani selingena phakathi iZimbabwe sibambene yini?
Angeke ngitsho nje ukuthi sokubanjwene lokhuyana okufunwa ngabantu bonke but uyabona ukuthi nxa kutshengisela ukuthi kuyakhona le ekuthini abantu bezama ukuthi bephilisane kuhle lathi siyabe sikwamukela khonokho ngoba ukuphilisana kuhle yikho phela lathi esikufunayo sinje singabantu be-MDC. Njengoba lathi sikhonapha e-Washington DC singabantu be-MDC siyabe sihlangana lathi labanye abantu be Zimbabwe nje abanye abanhlangothi ezehlukeneyo ukuthi lathi sitshengisa i-solidarity yokuthi at the end of the day we are all Zimbabweans and i-embassy elapha e-Washington DC bachilo sibili ukuthi ivuleke wonke umuntu weZimbabwe and bebesitsho sibili benxusa sibili ukuthi hawu amaZimbabwe abantu bekhululekile bephakathi begida sibili ukutshengisa ukuthi i-new dispensation lay nxenye ngabe ikhona sibili tshengisa ukuthi ngoba zake singene siyejayiva phakathi abe sitshayira abe kuzwayo.
Ekuxoxisaneni lapha labanye abalembono ehlukeneyo bekungani kuyakhanya yini ukuthi abantu bayehlukene imbono kumbe bekuxoxwa okungaso zombusazwe?
Bekungaxoxwa kakhulu nje zombusazwe nje sike saziphathaphatha nje njengoba vele kuyinjwayelo yethu ukuthi
nxa sihlangene nje vele labanye abalembono engafanile yethu esibajwayeleyo ukuthi nje singani siyake sithi hlafu hlafu nimbijani indaba zakhona, but hayi bekule solidarity nje sibile tshengisela ukuthi, you know, at the end of the day sonke sizizalwane zaseZimbabwe. And xoxa kakhulu sibilaye kakhulu uColonel Lom obekhona uyathachiwe army esitshela nje laye ukuthi hayi lokho elikubonayo iZimbabwe entsha elingazake liyibone, and le yindlu yenu embasi, indlu yamaZimbabwe nonke, ukuthi kade selingabuya lithokozile sibili njengoba kunje likhona lapha, hayi kumele kuhlala kube kuhlale kunje, yinto kade yitsho sibili.
Ngokubona kwakho khona okokwenzakalayo akusoze kubangele na ukuthi abanye abasekeli benu begcine labo sebengabezana uPF?
Akangiboni ukuthi khona kungagcina kunjalo, kodwa phela kumele sihlale sikhumbula ukuthi umbono womuntu uthiyene, umuntu ulakho ukuthi lilungele lakho ukuthi engaboni ukuthi kwenye indawo umbono wakhe ungani ufezwa ngcone akwanise ukuthi aziphumele ahambe. Kodwa kamboni thina ibandla lethu ukuthi kulo muntu ongaphuma esiya kuZanu PF, ngoba phela iZanu PF ayikafezi izinto. iZanu PF lentsha ayikabi ngitsho leviki, ngoba siyabona phela la ukuthi umongameli uthe nje babe lephutha labo ele cabinet yabo le asebeyiphambanisile baphinda bayikhipha. So into yabona ukuthi izinto zangkhona lokho zingakahlangani la zingajiyi ukuthi laba bangabe befuna ukuthi besuke babesuka besithi balandani, ngoba into zakhona zikavuthwa, akukhanyi ukuthi kuyangaphi. As far as abantu abaningi aconcerned, into zakhona lokho zifanana njengombuso kaMgabe.
Alo ke ngumnumzana Muzobanzi Ncube, isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, eyisiphatha amandla njalo sebandla le-MDCT, ubexoxa le-Studio 7 ese-Washington DC khonapha kweMelika.
Africa, 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 beautiful continent, Africa, Africa, beautiful continent, Africa, 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 beautiful continent, Africa, Africa, beautiful continent. Iole,
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 Africa,
Iole,
Africa unite,
Iole,
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 beautiful nature,
Iole,
beautiful people,
Iole,
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 Africa unite,
stay away from
Iole, beautiful Africa. Ingoma isigqibele uhlelo lwethu esingizi emnyama, igama layo ithiwa yona Beautiful Africa. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela lamhlanje. Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa wayefuna ukufaka amalunga ebandla leli kukhabhinethi, kodwa umkhokheli umnumzana Morgan Tsvangirai wala. Kufa abantu abedlula amachumi amabili engozini yomgwaqo eCholocho lamhlanje. Isigodlo sommeli weZimbabwe kweMelika senza idili elingene izalane zeZimbabwe ezivela kumabandla ahlukeneyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ntambama ngo-7:30 p.m. Igama lami nguChris Gande. Salani kahle.